Lina okumele likwenze into elula. Tinganini laba elithi yibo abakhulu be-TCCC abanikazi babo. Lingakabambi thina abefazi. Libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini. Njalo umuntu lo osayinileyo bayamazi yini. Lingathola leyo i-information. Selingangikhona libuya maybe kuma third parties selibuze lingakubuza. Ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi. Thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku-TCCC. Asilandaba lama-candidate records thina awe-TCCC. As far as we are concerned, tina zancedisa umhlangano wezanuPF ukuthi uwine wawina. Ule 2/3 majority ku-parliament. So tina silandaba la ma-recalls ayenzwa yi-TCCC. It's not in our best interest. So we are not even involved. So buzanini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayini la candidates abo hangena sibili ku parliament bayamazi yini